So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mgelanga njabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 22 kulwezi 2023 ngutabo kancube endabeni zethu lamhlanje
20.8% constitute women both married and women in their own right and 5.6% youth. So the youth can complain, they've also been considered in land distribution, and ordinary farmers coming from the communal areas constitute 60.8%.
Ugwalo lwemphumela yophenya olwenziwe yikhomishini ebona ngezomhlabathi olweZimbabwe Land Commission Land Report lunikezwe umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje.
So the country is accredited in Zimbabwe and we are all here to congratulate the president for the very, very peaceful election, fair, free, and transparent. And we say the president, we came here to reiterate our support to the people of Zimbabwe, to the government of Zimbabwe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane labameli bamazwe asemhlubulweni angezansi yezwekazi ye-Afrika akumanyano we-SADC eZimbabwe. Abanye babantu abathunjwa yiHamas ngemva kokuhlasela yakwenza ngenyanga edluleyo e-Israel balokho ukukhululwa kusasa kulandela isivumelwano esaziswe yiQatar. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ugwalo lwemphumela yophenyo olwenziwe yikhomishini ebona ngezomhlabathi oyeZimbabwe Land Commission Land Report lunikezwe umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje. Likhomishini ithi inanzelela ukuba kuluhlupho olukhulu lokuba umhlabathi omningi usezandleni zabesilisa ukwedlula abesifazane labasakhulayo, kubika umlondolozi Ndlovu.
Ugwalo lolu luveza ukuba abesifazana balomhlabathi ongaba isilinganiso samachumi amabili ekhulwini 20%, ukuthi abatsha balesilinganiso sokuhlanu ekhulwini 5% kuphela. Abesilisa bona balesilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60%. Ekhuluma emele uhulumende, unkosikazi Dinta Ibere ongumgcini sihlalo weZimbabwe Land Commission uthe kuyadanisa ukuba abesifazana ngabala mandla afana labesilisa ekuphatheni umhlabathi.
20.8% constitute women both married and women in their own right and 5.6% youth. So the youth can complain, they've also been considered in land distribution, and ordinary farmers coming from the communal areas constitute 60.8%. But what is now important, as I spoke of the basket of rights, is to ensure that the women and the youth and other marginalized groups enjoy the basket of rights.
Isilinganiso esiyi 20.8% ngabomama, i-5.6% ngabasakhulayo, abalimi nje bafika i-60%. Okuqathekileyo yikuba omama labanye abakhangelelwa phansi bakholise ilungelo labo.
Ubere uthe abalimi babhekane lenduba eziningi ezigoqela ukuswela imali emabhanga, ukungahlaliseki ngoba bengelangwalo zokuba ngabanikazi bamaplazi ama-title deeds, esithi kumele lokhu kulungiswe. Uthe uphenyo lolu lukhangele indlela umhlabathi ophethwe ngayo elizweni emaphandleni lasemapulazini aphiwa uZulu nguhulumende, esithi lokhu kuzaphathisa ukuba uhulumende aphume lamacebo angenza ukuthi ilizwe lisebenzise umhlabathi ongasebenziyo. Ubere uqhubeke esithi ugwalo lolu lukhuluma ngendaba zabantu abalamapulazi amaningi kodwa akazange acace ukuba kuyini abakukhuthaza ugatsha lwezokulima ekulungiseni udubo lolu ugwalo lwempumela yalolu phenyo oluqhutshwe phakathi kweminyaka emihlanu edluleyo luqhutshelwe umongameli Mnangagwa namhlanje yenake olakho ukuba aluthulele umphakathi loba hathi ngemva kokulubala. Omunye umnini plazi wasechivu umnumzana Thathenda Zindoka uthi kunzima ukuba besifazana babe lomhlabathi.
Inkinga ekhona kakhulu indaba yepatriarchy, i-society emingayo. So abafazi bakhangelelwe ukuthi bona babe omama babe labantwana kuphela. Lakho futhi kule ndaba yokuthi akula msebenzi. So kungela msebenzi omama bayabe hlupheka ukuthi bafunde izinto lezi ezifunakala kwa-agriculture ngendaba yokuthi kufunakala imali.
Ingcitshi kwezokulima ifundisa ikolishini ye-University of Zimbabwe umnumzana Godfrey Sibanda uthi kumele uhulumende akhangelisise ulwazi lwamacebo amunyethe kugwalo lolu ukuze ancedise ekutholisweni ilizwe isivuno eseneleyo.
Udaba le-land audit luhle, kodwa udaba le-land audit mali lungela mpumelo ebhalwe emanyuziphepheni enza ukuthi abantu benanzelele ukuthi kwenzakalani, ayincedi. I-land audit njalo ayisoze isincede nxa uthi abanye abantu balamaplaza alitshumi, abanye balamaplaza amahlanu. So ukubona kwami ngamafitshane, i-land audit kumele kube yinto ethi ngayenziwa, kube lokulandela ukuthi kwenzakalele.
Ukuphathwa komhlabathi elizweni indaba esegudwini, selokho ilizwe lasungula uhlelo lokwaba kutsha umhlabathi olwe-land reform ngomnyaka ka-2000. Kulamaplaza amaningi athathwa ngabensundu, kodwa lokhu engasetshenziswa ingcitshi zisithi kumele uhulumende abone ukuba amaplazi lawa ayaphiwa abantu abenelisa ukulima ukuze ilizwe lingabulawa indlala. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane labameli bamazwe asemhlubulweni wangezansi yezwekazi ye-Afrika akumanyano owe-SADC eZimbabwe. Lumhlangano wenzelwe esigodlweni sakhe ese-State House namhlanje. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuza ngesikhathi uZulu ekhangelele ukuba i-SADC izakhangela ingxabangxoza yesimo sezombusazwe kweleZimbabwe. Ekhuluma ngemva komhlangano lowo okhokhela abezigodlo zabameli be-SADC eZimbabwe engummeli wakule Angola umnumzana Agostino Taravasa da Silva uthe umhlangano lowo ube ungenye yezindlela zokuqinisa ukudlelwana phakathi kwamazwe awe-SADC. Umnangagwa wachasisa ngesimo esiselizweni. Umnumzana da Silva uthe bafunde okuningi bathatha lelo thuba ukwenzela umongameli Mnangagwa amhlophe ngokuqhuba ukhetho olukhululekileyo.
SADC countries accredited in Zimbabwe, and we are all here to congratulate the president for the very, very peaceful election, fair, free, and transparent. And we say the president, we came here to reiterate our support to the people of Zimbabwe, to the government of Zimbabwe. So Zimbabwe is not alone.
Amazwe awe-SADC alabameli kuleli alapha kwenzela umongameli amhlophe ngokhetho lokuthula lokukhululeka. Silapha ukuze sekele abantu beZimbabwe lohulumende weZimbabwe, ayikho yodwa iZimbabwe.
Kodwa isikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Siziva uthi njengebandla bathemba ukuba i-SADC izalungisa indaba zokungaqhushwa kuhle kokhetho eZimbabwe, hathi ukuvuma amanga ukuthi umumo oselizweni muhle.
Ibhalele e-SADC sibatshela nokubazisa mayelana noduwe selizweni, ikakhulu ke indaba ye-deteriorating human rights situation. Ungakhangela kade siduwo selizweni, kuhlukunyezwa kwabantu, ukukhishwa kwama-members of parliament lamakhansela ongekho emthethweni, konke lokhu kuzalwa luduwo olwaphuma kukhetho luka-2023 mhlaka-23 August olwenza ngendlela engekho emthethweni. Yinto okufanele siyiresolve esithi tona resolving the disputed 2023 election, ngoba yikho lapho kule ndaba okufanele kulungiswe khona.
AbezanuPF bona bathi ukhetho luqhutshwe ngemfanelo kungela zikhubeko, njalo akulanhlanganiso loba abavela kwamanye amazwe afana le-SADC AU lezinye. iSADC yakhipha ugwalo lwayo lokuphela kokhetho lapho ethi eZimbabwe kumele lungise okuthize okungazange uhambe ngemfanelo iningi lisithi kumele ingenele ukufuthelana kuselizweni. Kodwa embikweni ekhitshwe ngumongameli wakwele Botswana umnumzana Mogoetsi Masisi uthi ilizwe lakhe kalisoze likhulume okuningi ngokwenzakale kweZimbabwe emphakathini, esithi ilizwe lakhe likubona kungcono ukukhulumisana ngenhlonipho ngasese. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abanye babantu abathunjwa iHamas ngemva kokuhlasela eyakwenza ngenyanga edluleyo eIsrael balakho ukukhululwa kusasa kulandela isivumelwano esaziswe yiQatar. Phansi kwesivumelwano lesi, amabutho e-Israel aza kuma ukuhlasela eGaza okwamalanga amane. IQatar ithe iHamas izakhulula abesifazane labantwana abangamachumi amahlanu, kukanti Israel layo ithe izakhulula amaPalestina esifazane labantwana abavalele entolongweni ze-Israel. Isivumelwano lesi esaziswe namhla kuseni siza ngemva kokukhulumisana okwamaviki ambala obekukhokhelwa yiQatar, iMelika le-Egypt. IMelika ithi phakathi kwabantu abazakhululwa iHamas bakhangelele ukuthi kulezi zalwane zeMelika ezimbalwa. Ukuhlaziyalo ludaba sixoxa lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube, ingcwethi yezombusazwe njalo ngunobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Freedom Alliance.
Vele kufanele ukuthi abantu labo bakhulule futhi hayi bona kuphela. Abaningi kakhulu ngoba vele ithi yonke isiphetho sayo yikuthi kukhulule. Okuyikho kutshengisa ukuthi ngabe vele yikho abaqala abakwenza lapho vele impi yakhona iqala bahle bayivala bakhuluma ngabe kwasini.
Futhi-ke isithi zalezi zifunga ngazo zinamba ezimane kakhulu. Bekumele vele bakhulume ngokuthi umuntu wonke uyakhulula. Yabona umuntu ofana nalami engathi yi-victim eyomvukazo, ngiyakwazi ukuthi kutho nxa abantu abangomama benjalo besesengabantwana liyabelila unxa ukuyikuthi umuntu sesimeni senaleso sikhona nabantwana lapho konke kuyinto embi kakhulu.
Ye, Baba Ncube, sikhangela lapha kungaba yikutho ukuthi sekuseduze nalo ukuthi kungaba lesivumelwano esokuthi kumiswe impilo. Ubona ngani lokhu kungaphathisa na ukuthi kuhle kume nje kuliwa lapha?
Ye, isivumelwano ngicabanga ukuthi khona siseduzane, njalo isivumelwano singabakhona yikho vele kuzakwenza ukuthi kume ukuliwa okwenzakalayo, ngoba vele kudingakali ukulwa okwakhona. Abantu vele angeke uthi khona uzababulala ubaqede ukwenza ukuthi kube sokuphela ingxabano elilayo. Kumele bona abantu bavumelane ukuthi lina hlalanini lapha thina sihlale la, njalo bakuhloniphe khona lokho abayabe kuvumele.
Lo ube ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube, ingcwethi yezombusazwe njalo engunobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Freedom Alliance, exoxa le-Studio 7 ese-South Africa. Abalwela amalungelo oluntu bathi kuyaqhela ukufuthelana phakathi kwebandla le-TRC leZANU-PF phambilini kokhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhla ka-9 ngenyanga ezayo. Bathi kulokufuthelana njalo phakathi kwebandla le-TRC lona lodwa okubangelwa yikuxotshiswa kwamalunga aleli bandla edalele ephalamende lakumakhansili ngozithi ngunobhala jikelele we-TRC umnumzana Sengezo Chabangu. Ukhetho lwama-by-elections lolu ngolokugcwalisa izikhenxe ezatshiywa ngamalunga e-TRC axotshiswa nguChabangu, okuyinto ecunula kakhulu umkhokeli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa labasekeli bakhe abathi uChabangu usetshenziswa yiZANU-PF. Sixoxa lo umkhokeli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Ofuzwayo.
Kulokufuthelana kakhulu ibandla eleZANU-PF likhanya lifuna ukuthatha umbuso ngazo zonke indlela, impilo zabantu kalisaziqakathekisi okuyinto edanisayo. mbona kuyinto embi ku Southern Africa yithi lizwe elile eliyangisa ukuthi kungathiwa kuzaba lokhetho either by-election general election abantu baqalisa ukuba sevalweni ikanti kwezinye indawo yisisikhathi sokuthi bebonise ukuthi bazwa njani khonoko into edanisayo into okufuza ukuthi abantu ngabe siyatshintsha kuyo ikakhulu ibandla eliphethe amandla for 43 years ngabe liyakhuthaza abantu ukuthi abantu bahamba emtini besiyalwela ukuthi abantu bebe nama-political rights bekwanise ukukhetha abantu obukhokela babufuna and lokuthi ngemva kokubulala abantu abadlula i-20,000 emandebeleni lanamhlanje ipolitics zabo eziprimitive ezokubulala abalokhu bengakazijhiyi.
Ukufuthelana okuphakathi kwe-TCCC yona yodwa khona kuyakhanya yini nxa sikhangela ukulwisana okukhona phakathi kukaChamisa loChabang?
Okwethusayo eceleni likaChamisa lelikaChabang yi-1 yikuthi kambi uma bengaphiwa umthwalo wokuphatha ilizwe ngoba kuhlangene amaseda kuhlangene abantu be-church kodwa mase liyathatha umthwalo wobukhokheli kuze likuvume ukuthi hhayi i-society ilabantu abathiyeneyo kodwa bonke bona la bantu betshiyene kuze bephile kuze kuhlale kuboniswana. So mbona ngazathi kwehluleka kwabo ukuthi sokuze kwaqeda isikhathi esingaka bengabazanga abakwazi ukuhlalisana phansi. Kuyathusa ukuthi uma bengathiwa umbuso it's either abantu bangikhona yilabana bathi uma esemandleni uthi yindlela yami kumbena kulandlela ngoba ebukhokheleni nyabe ngikhangelele ikakhulu mina ukuthi umuntu uma kube lohlupho lubanjwa njani. Ngiyehluleka khonapho okuningi ngakukwenza ngoba ikumuzi oba yikho khona. Umuzi vele ulezi nkinga time after time kodwa okuqakathekileyo yokuthi inkinga lezo lizibamba njani. Ngiyakwazi ukukhulumisana, ngiyakwazi ukukhumisana umlotha impilo iqhubeke kodwa ukuthi namhlanje uChamisa loChabang baloke kufuthelene kwenza abantu beZimbabwe vele abadabukile behlale bedabukile ngoba dakuthi themba labo ukuthi engxenye iopposition ingadala umehluko.
Inkantolo ubona iluphatha njani udaba lwe-TCCC lolo?
Inkantolo mbona izalubamba udaba lolo kodwa mina njengama-peace practitioners bengicabanga ukuthi okokuqala bekube ngafuzanga vele udaba lwabo lulungiswe inkantolo. Bengicabanga ukuthi bona bekufanele ukuthi behlalisane phansi bethi hayi kuyini esingakuvumelaniyo. Njengoba singakuvumelani kuyini esingakwenza ukuze singadilize umhlangano ukuze singadilize lethemba labantu beZimbabwe ngoba ntanti uhlupho engilubona lukhona kunhlangothi zombili yikuthi basuka bekhangele bebona ngani abantu abavotileyo ngamalunga abo. Abantu abavotileyo ayisomalunga e-TCCC ngabantu beZimbabwe abangasuthiseki ngombuso wezana. So khonoko abakwenzileyo manilalele kuyadumaza abantu olabantu sibili uthi uma uxoxa labo ubezwe besithi hayi ukuvota akuselancedo ukuvota sivotile abantu sebekhitshwe ephalamente sivotile kuningi izinto abantu abakhala ngazo kuningi kodwa bekukhangelele kodwa ngenxa yokuthi ubukhokheli bangikhona bukhethe ukuthi behluleke ukuthi uma sokulodubo buyehlalisana phansi kuboniswane kungazange kwa-affecta umuntu ongasilolunga labo kodwa bavoteleyo ngoba ivoti leyi amalunga abo malutshwane kakhulu kulabantu beZimbabwe abavotileyo and ungakhangela baningi vele sikhala ngabantu beZimbabwe abangavotiyo and isizathu yokuthi ungabadingisisa abanye babesithi hayi okumelwe yizano kamvumelane lakho ngingavumelani futhi lokumelwe yi-TCCC kodwa khonoko mbona ngazathi basuka bengakuqakathekisi iludubo esilalo.
Umnumzana Mbuso ofuzwayo ngumkhokheli wenhlanganiso elela amalungelo oluntu eye ibhethu likaZulu exoxa lo Ntungamili Nkomo owe Studio 7. Izakhamizi zasewange zikhala ngokungeluswa ngemfanelo okwamankampani aphatheka emsebenzini okwemba amalahle ecall esiqintini lesi. Zisithi ubhuqu lubambenki indawo yonke okungafaka impilo yazo emvelo kanye lezilimo engozini. Kwethula unokuthaba Dlamini.
abahlali bemadumabisa eingakula kanye nje lezinye iziqindi bathi eminyakeni emihlanu edluleyo sebenanzelele ukwanda kwamankampani asebenza ukuletha ubhuqu oluphambanisa umoya ophefumula ngabantu emadolobheni kanye lemaphandleni. Umnumzana Simon Chuma odabuka emadumabisa uthi amankampani afana labo Sino Hydro, Zambezi Gas, Makomo Resources lamanye asebenza duzane kakhulu lemizi yabantu okwenza begcine behotsha umoya wamalahle.
Bagebha mahlayana amalahle bathwala ngamarori ama-haulage trucks lawa besebenzisa imigwaqo yona le esetshenziswa ngumuntu wonke ama-public roads. Sebewabulela ama-roads lawa sekuyipolishini uthuli lodwa lwesabukayo. Akabalani labantu. Bona babhizi nje ngokwenza ibhizinesi yabo bethatha izimali lapha besiya ngakibo kodwa bengayenzi lutho ukuthi kumbe basuppress i-dust kumbe bayenze njani.
Inkulumo kaChuma igcizelelwe ngukhansela Brian Chikumbo kaward 3 eWange Central.
Every day kukuthi thilankula ama-clouds e-dust and also we've got i-SDM. Layo futhi nxa kulo moya it blows ku direction ye compound.
Uchuma uthi yena sesesabela impila kahle yakhe ngoba ubhuqu lolu luza lemikhuhlane enjengeyofuba.
Nxa ulwele ebusuku uyabusiza ukuthi sugcwele uthuli laphansi unganyathela. Haya phela abantu abaningi vele nxa bevuka awungeke utsho ukuthi ulele egezile ezinyaweni lapha kuyabe kumnyama lju. Nge dust yangkhona yena le fine dust yabe wele phakathi kwezindlu. So bathi hiyo manje enjani elimazayo kumaphaphu lapho.
Omele isigaba lesi edalele parliamente umnumzana Daniel Molokele uthi ihlupho lezi zidinga ukukhangelwa kulandelwa isisekelo sombuso ethi izolo bekungenje.
Bekungela indaba yoku yamapollution lesibonayo. Ungahlonitshwa kwemvelo, ungahlonitshwa kwemfula, izintaba esikubona kulezi nsuku. So siyakhuthaza ukuthi ama-companies ahloniphe imvelo eWange.
Ephendula kulokho, umnumzana Mgcine Ncube wenhlanganiso kahulumende e-Environmental Management Agency uthi inhlupho lezi zivamile ngesizathu sokuba ezinye inkampani kazilandeli imithetho yemvelo.
Efforts are being channeled towards ensuring that dusty roads are being suppressed.
Siyafundisa izakhamizi zeWange ngendlela abangazivikela ngazo ethulini lolo. Njalo silemizamo yokwehlisa uthuli emgqaqweni kanye lokususa eminye imizi endaweni lapho okulohlupho lolu.
Uhulumende ngomnyaka ka-2017 wanika izithupha zokwemba amankampani amaningi eZimbabwe ngenhloso yokuzama ukukhulisa uhlangothi lwezemigodi ukuze ulethele ilizwe inzuzo engaba ngamadola eMelika alithumi lambili 12 billion ekupheleni kwalomnyaka. Kodwa izakhamizi zalumango zithi inzuzo leka bayibone ukuthi iyangaphi. Besithi le mifula efana labo deca ingcolile, izifuyo ziyaphunza kanye lenyamazana zendle ziyafa ngokunatha amanzi alemithi asetshenziswa nxa kusenjwa. Ngimele iStudio 7 ngiseWange nginokuthaba Dlamini.
Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namuhla sixoxa lomnumzana Freeman Ncube owabumba inhlanganiso yeMatabeleland Development Initiative. Umnumzana Ncube yena osebenzela eBhilitane ukhokhela uhlelo lokwakhiwa kwesikolo seprimary emaphandleni eRosebank eBubi District eMatabeleland North.
Sizama ukuthi ukuthuthukisa isigaba se-Glenup Rosebank Village. One, secondly, abantwana abancane ba-travela almost more than 10 kilometers to go to the next primary school. So abantwana basakwanisa ukuthi baye esikolo bancane kakhulu ukuthi bawalk those kind of distances. So in the end you find ukuthi they don't even reach up to grade 7 kwesinye isikhathi baqala sokulate ukuya esikolo. And by that time, they've lost ama stages amaningi kakhulu. for that reason. And uthola ukuthi kwesinye isikhathi labantwana bona laba bayabasahambi vele completely, they completely then disregard ama-parents, bagcine bengasabahambisi nasesikolo completely. And we are avoiding those ama-small kids as young as grade 6 and 7, sometimes they get, but gonna say bezithwala besiba lama-pregnancies. Hence of the ama-distances, lama-incidences ezindleleni khonaphana nxa behamba, uthola ukuthi you know, the things like o-kidnapping, labo rape.
Uhlelo lolu olokwakha isikolo selukusibanga siphi?
Siluqalise khathesi nje with I think it was October. It was through organization yethu ngathi yami, I'm the founder of iMathebelele Development Initiative. And so the community yase Rosebank, Glenup Rosebank, sahlangana eRosebank village ukuthi, and we are thankful ukuthi ucouncilor wakhona weward 14 also took the initiative ukuthi appreciate that type of development. So she is part and parcel of uhlelo lonalolo, so which is very thankful. So Bhuku abambiza wathi nguLotshe, Lotshe Sibanda.
Uhlelo lolu luhamba njani? Abantu abangena lapha bephathisa ngezimali lokunyoko kwakha ngabantu abavela ngapi? Njalo usizo lolu lukhangelele ukuthi lungaphathisa ukuthi isikolo sibe siphele kwakha nini?
Abantu abancedisayo, they are from all walks of life. Ngama locals khonapho eZimbabwe, ngama diasporans ngaphandle kwamazwe, from America, Canada, USA, England, Australia, Japan, China, wonke nje indawo zonke, South Africa labo, siyakhankasa zonke lezo ndawo ukuthi sicela uncedo lona lolu ukuthi bancedise. Ama donations kakhulu, yes, ngaba izimali, kodwa we appreciate ukuthi abantu sile bill of quantities eyiyo ele izinto ezivunekayo, izitina, osamende, quarry stone, o river sand, o pit sand, into ezinjengazona lezo. Ngiphinde ngibonge futhi ukuthi i-community yaseGlenup Rosebank yona ngokwayo isuke yaqalisa ukugebha.
Abangafuni ukuphathisa ukuthi uhlelo lolu luhambe kuhle bengalithinta njani?
I-community yethu ilo chairman, u-chairman we-project yona leyo ekhona yona leyo, bambiza bathi nguSiziba. USiziba ungamthola ku +26378404-6745. Ngizayiphinda futhi number +26378404-6745. Bese liphinda lithola lami mina uNcube, uchairman we-MDI, which is +44794798 7285. Ngizayiphinda futhi +44794798 7285. Kule zona lezo number yizo lapho elingasithola khona. Siyacela sinezitulo esicela ezabantwana, amabhuku abantwana ukuthi baqalise. Sifuna next year siyenze i-temporary structure ukuthi baqalise. Whilst sisayakha the main structure, yenze temporary structure ukuthi baqalise ukufunda khonapho ku-temporary structure yona leyo. Siyacela uncedo kuzo zonke lezi, ngamabhuku, ngamapenseli, ngamadeski, kodwa kakhulu imfanelo zezakhiwo kwakha isikolo sona lesi esitha. Singabonga kakhulu kakhulu sibili.
Lo ube ngumnumzana Freeman Ncube okhokhela uhlelo lokwakhiwa kwesikolo seprimary eRosebank eBubi District ehlala eBilitane. Live Talk okuhlelo Diaspora Forum. Namhlanje sixoxa lezizalane zeZimbabwe esesihlala kwamanye amazwe ukuzwa imibono yazo ngodaba lokuxotshiswa ezikhundleni ephalamende lakumakhansili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.